Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-9 enhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngele Melika.
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulodwetshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udwetshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo okuveza ukuba usebenza nje isimo sempilakahle yakhe sibucayi.
Yikho kungihluphayo ngoba abantu bakubona bakwazi santu abantu hluthwa ngilo fana nomnangagwa lenjala kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabonke boyithile abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo.
Kwezabatsha lamuhla sixoxa lo nkosazana Emily Ncube ophathisa abatsha kwelegweru. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngele Melika. EleZimbabwe lisale selilesizungu. Esehla indizamchineni Mnangagwa uzichaye isifuba esithi nguye yedwa odabuka kuzwekazi le-Afrika obemenywe ngumongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin. Kodwa iningi lisole amazwi awethulele uPutin esola eleZambia leMalawi athi aqhelisa injongo zeleMelika kusigaba sezwekazi leAfrika. UMnangagwa uphinde waqhamanda lapho ebuzwa ngokuthi impisi zijeziswa njani, yena wathi zivalelwa ezihonqweni engazi ukuthi kukhulunywa ngabantu abayizitha. UMnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina yokuboleka ebhadalwa imali ezinkulungwane ezingamadola eleMelika afika phose amachumi amabili US $18,000 ngehola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu.
Makuvakatshelwana kanjani amazwe kuyabe kufunakala idiplomasi, ipolitiki liyane yokukhulumisana lokwakhisana lokubumbana lokwenzani konke. Manje maso kuzothukwa abanye kuthiwe zimpisi njalo akhulume kubi ngenkokheli yelizwe elingcelelane layo, ilizwe elelembali ende lelizwe leZimbabwe langesikhathi sempi yenkululeko. Kusuka kube yikwahluleka lokuyana ukuthi kathi uzadiliza njani kumele wakhe, uzahlukanisa njani abantu kumele ubahlanganise, uzathuka njani wena kumele lolo ngenkulumo kusetshenzelwane. Ngikubone mina ngathi kwahluleka kupolitiki lokwanje.
Kuyini okungabe kwenzakele? Uyehlulekile yini ukuthi abamcebisayo bamcebise kuhle kumbe vele labacebisi labo abazi umsebenzi?
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulodwetshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udwetshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia, bekungamelanga luvele egcekeni. Labacebisi labo bayehluleka ukuyibonisa inkokheli ukuthi hayi kukhulunywa kanje kukhulunywa kanje, loba zikhona ezinzima ezangemuva kumele angaziphumele ebandla. Ingubo ezingcolileyo ngasezichaywe ebandla kuyabe sokwehlulekile ukuthi ababusi babuse kahle njalo basebenze kahle. Kuyadanisa ngoba kusho ukuthi budlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia kuzoba buhlungu, kuzoba lodwetshu sibili olunzima oluyakwenza ukuthi impilo khonapha emazweni wonla ingabi mnandi.
Asithi ngamazwe amanye angani alo ndlela ehlukene ukubusa ubona ungani obengaxotshwa umsebenzi ngubani la
hayi nomnumzana ukhanya ongathi hayi emsebenzini akaphathanga kahle endika kukhulu esingakubona ukuthi kubacekisi lapha simbona phele hamba labo thivayo hamba nabanye abantu abangazakaliyo lokuthi bakhethwa ngubani lokuthi bafunani duze kombuso mhlawumbe yikho kwenza ukuthi inkokheli le ingabi lembono egcisileyo kungoba abantu exoxa labo abantu abayisekeleyo asibo bantu abawufundelayo umsebenzi njalo asibo bantu abawuqhashelwayo umsebenzi ngabangane nje amabhoxongwana labanye kule nkinga khona phane ukuthi nikathi indlebe kamkhokheli ikuphi ulalela bani uzwa bani yikho phela okwenza umsebenzi ungathi uyamehlula njengoba kunje ungakuthi uvakatshele ilizwe elingangerussia kuyikuvakasha okuphezulu kangaka ubuso siyakhuluma ngesinyeyo ukhulume ngodwethu njalo uhlambaze yikwehluleka lokhuyana yikuba yisahluleki lokhuyana
yona imali esetshenziswayo sizwa kuthiwa usebenzise indizamtshina ebhadalwa imali engange 18,000 US dollars ngehola linye ukubona njani wena
yebo ubuchapha phela bombane ukuthi kuyalanjezweni abantu bayahlukumezeka umnotho uyanyekinyeka ezikoleni kunzima ezibhedlele kunzima lasempilweni zabantu ezindlini kunzima kodwa nansi inkokheli iphapha ngemali engaba izigidi lezigidi lezigidi ebezingalungisa izibhedlela zilungisa izikolo zilungisa imigwaqo yabantu lokuthi umnotho nje onlolingeneyo uyafika ezakhamizini
Lo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma njalo omela isigaba sephelandaba chabalala edale lephalamende.
Oqala umongameli ubhizi ezama ukubana ahuge wonke umuntu ongabafuna uba nobudlelwane lathi esikuthi ngesingizi i-engagement njalo le-re-engagement okutshengisela ukubana labo ebesingazwelani labo esake sazwelana labo kudala kulesifiso njengelizwe lakithi leZimbabwe ubana sizwelane lo muntu wonke singabi lo muntu ongabe eyisitha kithi yikho kuthiwa kona leaving no one and no place behind ukutshengisela ukubana asifuni ukuthiya umuntu njalo asifuna ukuthiya izindawo emuva ekuthuthukiseni ilizwe lakithi ngakho ke umongameli lokhu akwenzayo ukwenza ngenkumbulo yona leyo ekulungisisa ubudlelwano bethu lamazwe nje jikelele wonke leyo empisi nxa ungakunanzelelanga njengoba bebekhuluma in parables la ukuphendule futhi kudle in parables bana hayi thina izinto sizigcina kuma game park ethu ungatsho nje kulinganise lokuthi khonoko ngabe kutshiwo khona ngale la khonoko kungaqathekana ukubana vele izinto ezingamelanga zihlale emphakathini zimele zidingele indawo yazo lapho ezihlala khona so akuna ukuxhamanda angabe ekwenzile uphendulela-ke in parables njengoba nje udaba lwakhona belufakwe in parables
abanye bathi ihambo zikamongameli ikuchitha imali nje kuphela ngoba kusetshenziswe inkulungwane lenkulungwane zemali eyokuphapha okuthiwa i-rental indizamtshina lezi azisebenzisileyo bathi kuchaphaza imali ukubona njani wena lokho
nxa ufuna ukwenza imali ufuze ukhiphe enye imali ukwenza ukuthi uyenze enye imali akula ndlela akula mhlolo ongenzakala ukubana uzihlalele nje ubone ususenza imali ngaphandle nxa ususebenzisa izinyoka lokunye okunjalo okubisa imali kodwa even lakho khonoko futhi ukuthi uze ube nayo inyoka leyo uyabe usebenzise imali ulanda lapho kulabo abakwenzayo khonoko mhlawumbe labo bekuhlawulise futhi ukubana usuthola inyoka ezakwenzela imali ngakho ke akula nto ongayenza engawunika imali ungakhiphanga imali so umuntu othi umongameli nxa ephuma esiye emazweni lawa udlalisa imali ngumuntu nje ongafuni ukubona intuthuko lokuphumelela kwelizwe lethu leZimbabwe ngoba andubana ukuthi sithole ukudlelana lokusebenzelana labanye abantu kusafuze kube khona ukuhambelana lokukhulumisana ukwenzela izinto ziyenzakale ngakho ke usuka kwamongameli ephuma esiye ezindaweni ezijijiyeneyo kumqodo ngoba yikho okuzavula amasango okuthi sikwanise ukubana siyenze amabhizinisi lamanye amazwe khonokho okutshiwo ngebala lokuthi engagement and re-engagement ukuvula amasango, ukuvula izimbabo bana kukhululeke ukuthi sisebenzelane labanye abantu.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF njalo emela isigaba sephelandaba Chabalala edalele parlamente. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo. Abanye abathi kuveza ukuba usebenza nje isimo sempila kahle yakhe sibucayi. UMohadi oleminyaka yokuzalwa eyisikhombisalane engamachumi ayisikhombisalane 74 uke waqaleka kunsukwana ezedluleyo esemphakathini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Into njengale into emangalisayo kakhulu ukuthi abantu abanjengalabana bona phela bangabantu abaphuma besiya kwelatshwa kwamanye amazwe bebuya besenza kanjalo, kodwa iqiniso likhona ukuthi impilo yabo bona ngokwabo abaphilanga. So into eyisimanga ukuthi kathi kubangelwa kwenye ukuthi umuntu ma ebona impilo yakhe ingabanga kahle aqhubeke esebenza phambi kwabantu esinto njengalala, angazi isimanga sesenza ukuthi bangadatha umhlala phansi baphumule nje bathiye lokhu, ngoba isikhathi sesiside esebenza umahadilwana sesiside isikhathi bese uhulumende obani ngangumuntu nje ocabanga ngawe uyathiya lokho ngoba uyaziyangisisa nawe ngakho ukuthi akuvezi izinto ezinjengalezo phambi kwabantu.
Isikhathi esikhona kathesi sokuthi sizafika isikhathi sokubana umongameli Emmerson Mnangagwa achiye isikhundla ngoba amahlandla kamabili asenele, ubona engaphiwa yini isikhundla ekhanya engumuntu ozigulelayo?
Amathasi othi akhokhayeliswe mancane kakhulu, loba nje ngaloba kuthiwa ngumuntu osithi uphilile uziphilele wona amathasi angikhona abeo mancane, ngoba iqiniso likhona ukuthi i-unit leyo abayenzayo ngo-1987 isehla ngothini oluyi-1. Umuntu omele akhokhele ilizwe uyafanele abe yi-former member ye-ZANU PF, i-ZANU PF yakuqala yakudala kamgabe leyana yama-80. Laba bantu ababuye bezojoyina i-ZANU PF bebuya kwi-Inter Court bevela kuzaphu, ungathi akubonakali mauntu bangaliphatha ilizwe bangaliphiwa lawo mandla bangaphiwa ukuthi bakhokhele ilizwe. Lakhona kathi esize ngoba sizabe sikhuluma kakhulu ngokuthi uthi wengwa ngiyomfana into abe ngu-vice president. Bese sithi ke thina manje nge-scenariority ekhona uthi wengwa yes ungu-vice president, kodwa ke bathi bakhala into abe ngu-president ma Mnangagwa ephuma. Sesithi thina nge-scenariority ebikhona uMahadi bephambi. So kuyisimango kanti kathi kubangelwa kuyinti ilizwe ukuthi liphathwa ngabantu ababekuzanu yakudala, kodwa kuthiwa kune-unit accord. Ambonti leyo chance angayithola lesi ngokumelana lokuthi uphilile owakaphilanga, kodwa angeke bamphe leyo chance.
Manje ngokubona kwakho kuyaba kumele yini inkokheli enjengaye uMohadi iveze ukuthi hayi mina ngilesifo bani emphakathini njengasikubona kwenza kwamanye amazwe?
Ye, kufanele kwakanti akuveze ebantwini noma engakuvezanga kodwa achiye umsebenzi, kodwa ke mayethe angakuveze ebantwini bekungaba lula, ngoba sikhangela umuntu njengothokozani Khupha engu-vice president we-MTC veza khona ukuthi yena ulomkhuhlane othile omhluphayo abantu bamsekela ngemthandazo bamsikala kulalo khona, ngoba imkhuhlane yonke yadalwa phela noma ngabe umkhuhlane ozicazi noma umkhuhlane wani akaphume egcikeni athi nginalokho yikho kungihluphayo, ngoba abantu bakubona bakwazi abantu bantu hluthwa yilo fana loMnangagwa lenjela kulomkhuhlane anawo lochiwe ngabe bonke boyi-3 abantu abana akekho phakathi kwabo ophilileyo uthiwe ngimini yakhe yavuvukiye sabeke uMnangagwa la ulokunye ugada kuziseki ngaye bonke baya.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays Simanampofu olandela izombusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilichiya izandleni zika Tabuka Ncube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutaba kaNcube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Emily Ncube ophathisa abasakhulayo eGweru.
Kuyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli. Ngabona ukuthi kakhulu kakhulukazi abasakhulayo babe senhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingalami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizimisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ukuphakanyiswa kwamabhizimisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala so ngabona ukuthi hayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwabale ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Mayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala. Ukubhadala abanye abasebenzi bami intitheli izindaba kwakungelula even lakathi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intitheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhlizweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo entsha uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna ukuqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungakwenza.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwala ndaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine anganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabaka Ncube.
Siyabonga Taboka ukakathesi ke sizwe ukuthi uGibbs Dube usiphathelene.
Kuza masiko zulu kandaba namhla ke silenduna uFuyana khona ngale ke eKezi baba Fuyana sakwamukela kuhlelo kwakho.
Salibonani mani.
Ye, so siyabona kwakulomcimbi omkhulu kakhulu elawenza ngeviki ephelileyo. Kambe wajoba kuhle njalo kambe abantu amasiko babona njani?
Ngicabanga ukuthi kwaba ngaphezu kwalokho esasikhangelele ukuthi kuza kwenzeka. Umcimbi waba mdibili wagcina ususigabhela kwezinye indawo. Kodwa injongo okuvele kuyiyo eyamhla wosuku yafezeka ngendlela eyisimangaliso. Abantu bakithi bakuthakazelela ukubona okwakusenziwe endulo, njalo labantwana bakuthakazelela ukufunda ngalokho okwakusenziwe endulo. Konke lokhu kwakubonakala ngendlela abantu abeza ngayo okungasimuntu kwakuyihlabathi. Ngaphandle kwalokho nalokho okwakusenziwa ngabadala ababezile ababesitshengisa khona, labantwana ababezile ababesitshengisa khona mhla wosuku waba kuhle ngendlela eyisimangaliso.
Ye, singathi-ke ongabe kwavezelwa abantu sibili ongabe kwavuselela amasiko ngabe kuyini nduna Fuyana?
Ingaye ngibambe into eyodwa kodwa ngibona into zakhona ziyasebenzisana ziyangenelana. Okokuqala abantu bathakazela nje ukubona amakhosi akithi engeniswa enkundleni ehaya zimbongi njengalokho okuvele kusenzeka kudala. Kungasimbongi nje kodwa kulibutho elakithi khonapha esizweni samaNdebeleni la imvunulo okwesibili imvunulo egqokwe ngabantu akangithi ngiqale ngalibutho imvunulo yayigqoke libutho yayimvunulo eyayinhle njalo eyayisikhumbuza ukuthi kade vele endulo sasiphila ngayo ubuhlobo bese kusiba imvunulo njalo eyabantu ababezile ababekhona abantu abadala angisakhulumi-ke ngabantwana abantwana bona ngicabanga ukuthi bahamba phambili kwedlula abadala kade abadala kwesasikhanele ukuthi bazafundisa abantwana
singazibe waphumelela kakhulu ngokubona kwakho
ye waphumelela sibili ngendlela eyisimangaliso yebo phela angithi oluhambayo yilo olukhubekayo kukhona lapho esasenza khona amaphutha esikhangelela ukuthi ngensuku ezizayo siwuqondise ngoba sikhangelela ukuthi ngemva komnyaka senze umcimbi ozabe ungesigaba kuphela uyakuyilokhu zayishifuyana culture festival so sicabanga ukuthi amaphutha wonke esawenzayo yiwo esizathi sizame ukuthi siwalungise sithi nxa sesikhangela phezulu sesilungisile okwasihluphayo mhla wosuku
ye akuvaleli isizulu utsho-ke ngokuqatheka kwamasiko esintu wabo
Yeah, ngathi kibo bonke abalaleleyo nalabo abazakuzwa ngabanye abebelalele ukuthi isizwe sonke asikho isihlahla esingamila komakhelwane kodwa sona singese-next door nxa ungasithelela si-next door asihlobisi umuzwa wangekhaya asihlobisi umuzwa komakhelwane so sithi thina wonke umuntu abuyele emasikweni akhe isiko yiyo insika yempilo yethu kuningi okwenza ukuqoqa abantu nxa abantu belandela amasiko abo ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi elingiphe sona njalo langomango ofanele uhanjwe kuzabonakala kusiya ngesikhathi ukuthi amasiko aqakatheke okungakanani ngoba into eziningi siyazigwema ngawo amasiko siyadumisa abantu bakithi sibonga futhi lokuthi leza njengoba sasilimemezile leza ngokuningi laze lasigabhela kodwa-ke kuhle khona ukhuyana ngoba vele siyakwazi ukuthi nxa into isaqala abantu baqala besasebunzimeni kodwa nxa kusiya ngesikhathi kuza kuba ngcono siyadumisa
ye leyo-ke nginduna uphuyane khona ngale-ke ekezi ngilethemba lokuthi sihlanganise ngabaphiliyo njalo ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube lilale zulukandaba
Siyabonga Gibbs Dube le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese Washington DC.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
Sanibonani izihlozi inkosi ezithandekileyo sibonga umusa kaNkulunkulu ngokusigcina phakathi kwengxaki esihlangana lazo ngamunye ngamunye ngempilo zethu lapho esikhona namhlanje-ke sivuselele umoya ngokukhangela isifundo esiyasithola ngokuloba kukaPawuli elobela ibandla laseKorinte okwesibili abaseKorinte besibili isahluko nesesihlanu indima yamashumi amabili abaseKorinte 2 isahluko 5 verse 20 kufundeka kanje ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanencenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu indaba le ungayikhangela kahle ithi abantu kumele baphile impilo eqondileyo enhle efana laleyo mpilo efuneka phambi kaJesu Kristu noNkulunkulu Baba ngithi mina-ke kwasekuqaleni nxa sihlezi emndenini yethu yiloo lalowo ufisa ukuba ngabe umndeni wakhe uba ngomuhle ophumelelayo ogqoka kuhle odla kuhle olala kuhle othola zonke izinto ezenza impilo ibe ngcono kuqakathekile-ke lokho ukuthi sikunanzelele ukuthi akula muntu opheleleyo othanda ukuphila nzima nxa sizalwa sizalwa emndenini eshiyeneyo lowo lalowo osemndenini wakubo kukhangelelwe ukuthi ancedise aphakamise lowo mndeni ngobana senelisa mhlawumbe ubana awusize kungasikho ukusiza nje ngezinto ezibonakalayo ezibambekayo kodwa-ke kuyasiza-ke la uthi lo osemndenini ngokuziphatha kwakhe awuphakamise lowo mndeni ngoba nxa engasawuphakamisanga kwesinye isikhathi wawuzwa abantu bethi ngumntakazibani banyana kanti lalowo zibani banyana ubengekho lapho usenziwa kumbe ukhulunywa lokho okungayisikho abesethelela-ke ihlazo umndeni wonke bakhona abantwana lathi abadala sake sazalwa singabantwana ekukhuleni kwethu esasisenza izinto ezingayisizo umntwana nxa ezelwe emndenini kumele kubonakale ubana uphuma emndenini onjani esakhula esesemncinyane yebo kambe kuyaphunyuka abantwana bayahlamuka njengoba lathi abadala sesibadala mhlawumbe sake sahlamuka saphambuka endleleni yabazali kodwa kakutsho lutho lokho ukuthi siphambukile sihlamukile silokhu siyingxenye yalowo mndeni yikho uPawulu lapha uyakhuluma uthi labo ababizwa ngegama likaKristu kabenze izinto eziyizo ngoba bangabameli bangamanxusa kaKristu uKristu kabonakale empilweni zabo nxa ungumntwana ungumuntu uzelwe emndenini hlala phansi uzinuke amakhwapha uzasolwa wena usolwe kuze usolwe lalabo ovela khona labangelani lalokhu okwenzayo ngobana uvele uyingxenye yalowo mndeni abantu nxa behlezi bekhula lemzini yabo abafunde ukwenza izinto ezinhle nxa izinto ziphambuka endleleni umuntu kahlale phansi azinuke amakhwapha azibuze ukuthi kambe lokhu engikwenzayo kufanele yini abakithi engibamelayo njengoba ingxenye yomndeni yikho ke abantu kumele bakwazi ukubuyisana lalo owabaletha emhlabeni kuqalise emndenini kuye phambili asikhuleke baba Thixo yenza ukubana sibe babafanele ukubizwa ngemndeni yakithi nxa sesithe sabuyisana lawe ngegama likaJesu ngiyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamile. Kwezemidlalo odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Highlanders unqobani sangweni ukukhuthaza abaphethe imidlalo wenguqu ukuba bengakhohlwa abasakhulayo abasemaphandleni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenzelo sangweni ekobulawayo.
USangweni uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuba yesilela imizamo yokudinga abadlali abaletalenta lokudlala umdlalo wenguqu endaweni esemaphandleni.
Tengayitsho kula matalenti kakhulu emaphandleni ngale esavelela khona ematopo felapuswe ever so amascouta ahambe ematown ngesiqiniseko sokuthi abantu asebadlala ibhora kakhulu bayakwazi khona ukuncela lihambe emakhaya liyebona italenti. Umntwana osekafusa ubonwa mbani, umntwana osebhingwa ubona mbani, umntwana osenkayi ubonwa mbani. Then I put shame about that in Shalankala and to Wanabu.
Usangwenu zalelwe esikolweni iHarare ngomnyaka 1983 mhla zisithupha insukunya kaNhlangula. Uqale ukudlala ibhola elokitshini leMfakose okuyilapho afunda khona eMfakose 2 High.
Sakhulela eMfakose ku-16 Yanga Close. Then I've met my friends Okama Billiard. Ngakhula labo semkomponi. I've met Otenja Fopens. I've met Oclayton Kadura, ucoach Memorosho Aromo Sichunga. Then sasidlala esikolo sethu vele sasingesebhora Mfakose 2 High. Then ngadlala kakhulu eMfakose 2 High. Ngasengicina mina sendlala ku-FA World Cup Division 1. Ngasengisuka ngokuhamba kokuhlala sasesihlala ngapha ematopo eklasini likababa.
Kuthe ngemva kokuba esebuye ematopo uSangweni udlalela amaqembu abalisa ele Wange, iShabane Mine, iUnderhill, iForbes and Thompson kanye lele Highlanders lona lidlalele ngo-2009. Ubonwe liqembu leDynamo laseSouth Africa ngesikhathi edlalela iqembu leHighlanders kodwa kwehlule ukuba edlala khona ngoba esehlutshwa lidolo. Ukuthi ule nhlanganiso ehlose ukufundisa lokulimukisa uZulu wasemaphandleni ayisebenzisa ukudinga abadlali abaletalenta.
Kule nto engiyenza ukuthi Sangweni Foundation Trust eyokuhamba emakhaya kanqoba Sangweni ukwenza ama-awareness ngithi ads campaign ngibe sengihamba ngikhetha ngibe lo guest of honor eg ngithatha uRonald Sibanda as a guest of honor ngimfake khona phana ngithi ngicela ungikhangelele odlala kuhle kumide ebese ngimthatha ngumsayini Anderson Sangweni Foundation Trust ngihambise kumateam ashotayo.
Phezu kwalokho uSangweni ngumsekeli kamqeqeshi weqembu leJordan Sinothi elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uthi isifiso sakhe ukuba yenze izifundo zokuqeqesha aze yathole isithupha sikaCAF A. Ngimelethi the 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, isikhathi kasavume kuba siqhubeke sonke sidibane njalo kusasa isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.